Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, wabisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vunga njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 15 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledalela lesenethi yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tafumani Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni.
Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu isadaki ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe isadaki iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Ibandla leCCC selizeke lichaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba ukuxotshwa kwamalunga alo edalele ephalamende lesenethi ngomnumzana Singezo Chabangu.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi, ilolo lwama-summons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala.
Abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni zeWashington DC izolo ntambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu leHamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga ledale lesenethi yeMelika elihlala kukomiti yebona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe, uSenator Jim Risch usesole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umfundisi Tafumane Masaya. Wakhuthaza uhulumende welizwe lakhe ukuthi athathele uhulumende weZimbabwe amanyathelo alukhuni ukuze achiyane lokuhlukuluza amabandla aphikisayo lokwephula amalungelo kaZulu. Eloba enkundleni ye-X yayithiwa yiTwitter izolo, uSenator Risch uthe ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende labasekeli bebandla leZANU-PF kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya phambili ngezenzo ezimbi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe laso sisole ukubulawa kukaMasaya, yena otholakale egongodiwe ngemva kokuthunjwa ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe emavuku phambilini kokhetho lwama-by-elections. Inhlanganiso ezivulela amalungelo oluntu ezivalisa Human Rights Watch, Amnesty International kanye le-Southern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene zisola kakhulu lobu budlova. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi ziphakame zikhulume zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi uSenator waseMelika okhulumile ngalokhu esola etshe ebonisa lokuthi iMelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu kutshontshwa kwabantu akusiyo nto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho kusilela. Ngiyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu isadaki ingakhulumi, AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe isadaki iAU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abesadaki labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye umongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho okwenzakala layo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu.
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo kodwa laba bantu kubanzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese yoni negotiation into enziwa ngasese kodwa laba seyisigangi lesiyana ukuthi awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini. Isigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini xa ngasese akayiboni ingozi ekhona ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame. Ngoba uma ungahlala ukukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto engahle. So ngibona ngazathi isadaki ingaqhubeka ngayona leyana into enjengathi awombe kodwa quite diplomacy lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezezanu PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC le kubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho ikuthi izano yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu ekubulaleni abantu layo uhulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Bale mbali laba bantu bale gazi labantu bemathebheleleni bale gazi labantu ngo 2008 bale gazi labantu ngo 2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngoba nomunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokho sizahlala sicabangela bona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejwe likaZulu. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kwamalunga e-CCC lokubulawa kukaMasaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa kancane ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Lokhu kwenzakale izolo ngomva kokuba uTshabangu esexotshe amanye njalo amalunga edale lephalamende lawe-Senate alitshumi lasithoba minwembili 18 avalisa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Amos Tibaya labanye. Bonke asebexotshiwe sebefika phose ikhulu 88. Idale le-High Court linqume ukuba ukuxotshwa kwamalunga la kumiswe kusahluzwa udaba lokuba uTshabangu ulamandla na ukuxotsha amalunga ebandla. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7 uTabo Kancube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa isinqumo esethula ngumthethwandaba waphezulu oye-High Court sisithi amalunga edale lephalamende awebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa e-National House of Assembly le-Senate ngozithi ngunobhala jikelelo walelo bandla umnumzana Sengezo Tshabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edale le-Senate kuxotshiswe amalunga amahlanu awe-TRIPC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, lo nkosikazi Wongayi Thome. Edale le-National Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba we-High Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedale lephalamende we-TRIPC umnumzana Amos Tshibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesi nqumo se-High Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. Abe-TRIPC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uTshabangu ozithi ngunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo, ngakho-ke akalamandla noba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshwe namhlanje edala le-National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-TRIPC umnumzana Gift Ostalos Siziba, Admochi Iyevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa, labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzombono kaChabangu kumbe umnumzana Kalipani Pokeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo sabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela sonto uPokeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalungu edale lePhalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Siyabonga Taboka, siphinde saba lethuba lokuxoxa laye umnumzana Kalipani Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana sengezoChabangu, ngesizwe ukuthi yena utheni.
Kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwamasamons lolo abahambise enkantolo ukuthi akayena unobhala so luyohlalwa ngemandi kungakabi imandi ke hayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi hayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi ngicabanga kusasa ngizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe aphili lungaphi lalolu babuchabangu aluhambise enkantolo zami kublocker lapha abarikholayo ukuthi bangacontest under triple C. Kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikhomente nje lami njengomZimbabweni ngama-recalls lawo ayenzeke namhlanje. Ngiyayiblame kakhulu abameli balaba abantu abangama-victims. Angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli. Njengoba wayesethile ubabuChabangu ngesonto eqeda ukuwina ecourt ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama-recalls. Okwabamisa ukuthi bagijime baye ecourt bayemfaka interdictive. So uchaza ukuthi ke ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe ubabuChabangu ma ethi yena hayi umongameli nabanye ama inkokheli o ama leaders bayavumelana lento ayenzayo into ayenzayo yiyo vele efunwa ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe. Ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothusiza ukuthi kuthwa abanye abantu bazorikholwa ungathi usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokhu ngicela limisele nabomthetho.
Kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uChabangu wayesithi yena ibutho legugurawundi kale thunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthini la.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba. Udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza eMhlante Commission. Labe sengibazwile bekhuluma kuma social media bathi hayi obaba uChabangu labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizo sibiza la lisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela nasafelwa i-over 20,000 abantu. Uzobona ke ukuthi siphiwe okuyiklipu okungafikile 30 seconds angazi ukuthi iclip liyana ibinganani so icontext yakho la kuzima ukuthi uyithole ngeshwa ke bengakathola ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izano yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa istate ngoba yona yiye yayiphethe istate njobe isiphethe lamanje izano yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu. Iso yathi sibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu singabantu bakankomo isebenzisa istate ukuthi unobhala nje njobe sithi ufuna ukunegotiate ukuthi kurelease ubaba uSikhalo. Ubaba uSikhalo usejele ubotshwe yi-state. Kodwa unobhala ubaba uChabangu usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lo nobhala wezana. Waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state. Ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kule zinto zepolitiki ngapha ezombangazwe. Ezombangazwe ezi-includa ini izana. Yikho esiyakhuluma lobaba uObed Mpofu. Bengeka kwenza uyakhuluma lobaba uObed Mpofu. Ifu bengayazi i-relationship between state nezana. Yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzana ngoba uyazi ukuthi ukuthi azaphume ngala akungeke kwenzeke engakunegotiate ngapha la ilokhuzeni izana. Even laba abantu bezana mawungababiza hayi angicabangi ukuthi bangayiphika lento nje yebo emsakazweni kungangabi lula kodwa mawukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi igugrawundi ipolicy eyayingezanu ya implementwa yistate basake abantu bakithi.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usethengele indlu umahluli okhangelelwe lamuhla ukwethula isinqumo kudaba luka Henrietta Rushwaya sokucala lakhe lokuzama ukususa igolide elizweni ngokungekho emthethweni. Leli phephandaba liveze ukuba lilobufakazi bokuthi umahluli uJustice Pisirai Gwenda waphiwa indlu ebiza amadola zinkulungwane ezingamakhulu amane $400,000 ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi ziphatheke kunhlelo zentuthuko yelizwe lazo lanxa zingahlali khona. Umnangagwa wethulela amazwi ekwele Egypt izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Seveni minjalo kanti ke mbuze kahle kahle ukuthi lifunda amarekhodi abantu abanjani ngoba kwakhona abantu abanamarekhodi afundwa everyday khona lo mdala lo othi gum 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 i-ADHD ifunda everyday kanti awethu afundwa nini kanti alithathi ihlangothi kusho ukuthi kukhona lapho wena alibatshele ukuthi alithathi ihlangothi li-understand mina ngi-understand into yenu lisemsebenzini asisebenzeni sonke lisebenza ngathi lathi sicelani imbono yethu ifunde kwazakala ukuthi lathi sikhala ngani senzalo yalapha ekhaya please ngiyacela cela nisebenzisaneni kahle
siyalibongela umsakazi alifuni msindo alifuni kulwa alifuni ukukhuluma ngezinto ezibonisayo ukuthi lezi zinto zeqiniso kufanele sihlale sithembisana amanga sikhuluma amanga lokho esiqhubekela phambili sikhuluma ukuthi hhayi koze kulungelila abantu bayaphela kuthi bathathwa one by one one by one bethathwa yisitha esiyizanu babukile abantu siyabukela thina singamadoda singabantu emhlabeni sidalelwe khona ukuthi sibe sibuswa yilaba abantu abasithatha ngamunye ngamunye besibula kodwa lokho esithi sifuna i-peace thina sifune kulo asifuni imsindo sifuna ukuhlala ngokuthula yikuthi laba kobani ukuthi abantu bazezetshontshwa bezithathelwe isithunzi sabo besenzingathi kuthiwa kabaphile emhlabeni kufanele baphilele ukubukela imafia legebeng lezo ziphila kamnandi ziyobe zibathatha ngawani khuluma ukuthi ukuthi sole lokho abakwenzayo sokufanele ukuthi uye kulawo kanti kulawo futhi kungabi indaba zalo bangahlala amaphoyizini bathisana amaphoyizini bathijima baye e-South Africa yibo bodwa abakwazi ukuthi bayenzeleyo kanti thina kuyaze kube nini labe siyaze siphele khona ukuphila si-confident njengabantu sesabani ngalokho esibeleka ingane yini ukuthi kuliwa kuliwe kawani sekufanekile
okusitshutiyo u-seven usitshutiyo seven ngiyakulungelela lonke basakazi njani khona ngabo ngase-America bengicela ukuthina nanje ngitsho la mayelana la mapholisa akuleli lizwe abantu bayaphela bayabulawa ngabomi kube kuthiwa kuyamangalo emapholiseni khona kusazakala ukuthi amapholisa ngayezanupiya bona ababantu ababulala abantu kuye mangalo akibo futhi bona kuyibo abathunywa besiyabulala abantu ama-CIO aqeda abantu kuthi uyebalimangele emapholiseni isiyamangala kwesilwanini esiyiso esivele esiye sidla abantu kukhulunywa mihla ngemihla emapholiseni amapholiseni amapholisa akhona engalancedo angabantu abayibo abezanupf akula security lapha eZimbabwe sizakuwa kuphela sikhala lokho esiphethe sibulawa sikhuluma kuphela kungalancedo. Ngiyabonga basakazi
salibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 hayi ibandla lezano lenze abantwana bezimbabwe baba isizwe esidelelekile isizwe esingahloniphekile siyadelelwa nayo sikhona especially la eSouth Africa iningi labantu sesize sisaba nokuthi sizibize ngezibongo zethu ngeke usakwazi ukuzibiza ngesibongo sakho eSouth Africa ngoba bathi sitshontshe izibongo zethu sitshontshela umsebenzi sithathela imisebenzi sitshontshe izibongo zethu wonke lokhu sikwenziswa yizana yonke nje into eyenzakalayo kulele leSouth Africa kuthiwa ngamazimbabwe ayizani sidelelise ngezinye izizwe mina ngazi ukuthi into iyakugcina nini nale kodwa ngicabanga ukuthi singabantwana bezimbabwe isikhathi sokuthi siphakathi
sizoqedelela lapha Studio 7 wabe ukumanje nduzwa kahle uyezwa ukuthi abantu abathumbe lendoda lesi eseyilele ayilale ngokuthula Studio 7 ayilale ngokuthula iqabana lilale ngokuthula Studio 7 kade behamba ngemoto yezana ebuye itshintshe statement ethi abantu be-CCC abathumba abantu yabo bethuselwa kumanje loyo omkhulu wefazi ukuthi ugijima kubo Big Bridge lekhohlisa abantu ekhohlisa abantu bazabenzelana fazi sikhathele phansi ngani ngathola phansi ngani phansi ngababulali belizwe phansi
sayibona Studio 7 sayibonani igama lami Emmanuel ayangibingelela lonke nje sibonge nje sibonga konke khonoko bona nje lokungahlali kahle kwelizwe bantu bakithi hayi ilizwe selimotshakele kakhulu kakhulu bona abathabangi bona babayenza into zabo zokuganga badosela nalo mna ngako ixeko ixheko umuntu wabo sakudala esifuna abantu abatsha manje
salibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalalela siyambongela ubhudilothi yena i-CCC ya-actor enxa ifelwe ngabantu kungcono ngoba ngiwakaze kufe muntu inyembezi bazibonela komakhelwane awukaze kube lethuna amathuna bayabonela komakhelwane unkulunkulu ambusise sengakhuluma njalo ayebulawa ngabantu kwabuhlungu ungagingi ngokufa komunye umuntu kwabuhlungu ngibe sengiphendula abantu bemandebeleni thina sinje singamandebeli singakhombeli uchamisa sithi uchamisa usebenzisa amavesi lathi sisebenzisa amathoni siyake sibona abantu abad labezibese begqoka amabhethi uyahamba ngamaphendi phandle ngenxa yokuvuselela usiko lwakibo lapho abathembe khona uchamisa uwrite afaka amavesi kulalapho kulokholo lwakhe lathi sithembele abantu abafileyo abasibekelela ngegugrawund siqedwa yizanu p f abazange bephakame but namhlanje lokhu esikhuluma ngabo abantu abafileyo sithi bengavuka obani abalalayo izanu p f ibulala abantu la namhlanje asikakutholi ukuthula akula ku-ekta esakwenzayo izanu yasibulalela abantu but namhlanje uze umuntu esithi ochamisa abathule kodwa babulawela amalunga thina abantu abangake emathapheleleni sa-ekta na kulokuthula esakutholayo yini la namhlanje inhliziyo ziyopha izanu siyikhanyele sesiza abaningi bethu sesecela ku-CCC libhodlela ku-CCC ngenxa yokuthi izanu p f liyayisaba izanu p f ibulela abantu omnangagwa bahamba phambi kwethu abanye sebeze bajoyina izanu p f asizange sakuthola ukuthula so kuyini esikukhangelele ukuthi uchamisa akwenze kuzanu p f uchamisa ubhalela isadaki wabhalela i-au wabhalela ezinye inhlanganiso incwadi yikho uku-ekta khona lokhuyana kungehlula uchamisa kala amandla njengokuba lathi aswele ukuthi silwele izani kulala amantu bakithi esindebeleni
Studio 7 kunjani lonke balandeli bakastudio 7 ya ngelizwa lapha likhuluma ngosengezo thabanga akula muntu okuthiwa ngosengezo thabanga lapha kwaba lesitsotsi sezane esayenzayo sasebenzisa ibizo sengani kulo muntu othi yena umlandeli we-CCC okuthiwa ngosengezo thabanga kuzodisturba ibandla le-CCC akula muntu okuthiwa ngosengezo thabanga usengezo thabanga nxa ufuna ukonti kakho umuntu oyazi usengezo thabanga lalapho ohlala khona batsho ukuthi usengezo thabanga uhlala ngako wambona endaweni enje even ikhangela le khodi kakho kakuye akula muntu owade wabona usengezo thabanga ikhodi yabona ngamaphepha kuphela ekhuzeni ukuthi yena ngumlande we-CCC amangalana into zezanu leziyana abazenza ecathebe futhi wenzele ulo sengezo thabanga akula muntu odwa ngosengezo thabanga even uchamisa ungambuza ukuthi usengezo thabanga uyamazi amazi
Studio 7 angilingelela basakazi nakubalaleli lapha ekubani endaweni yasedumbika ngifuna ukuthi-ke ngikhulume kulo baba lo kuthiwa ngukuta kwahlamsaka lo kwefazi
othi nase-South Africa ikhona inhlanganiso yengebhasi akakasitshele ukuthi yiphi yakhona. Ifazi leyi udoti wento lokhu uhamba kuthusela abazali ekhaya besenzela ukuthi bavotele izana. Moyifazi le angiyazi ukuthi yona phila kuphi umhlaba okuthi uduko olusezimbabwe kaliboneni. Bahamba besenza sengani iZimbabwe ihleli kahle. Bona nxa besutha ngento basuthiswa yimali leyo abayiphiwayo bentshontsha ama-resources ethu. So bengahambi belokhu betshela abantu ukuthi yeyifazi right. Bahamba bethusela abantu. Kungani kanti nxa kuvotwa vele kuba nabantu kusiba nabantu befazi ngaphandle kwama-stations bazefunani. Bahamba bethwele imali ezokuheha abantu.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abantu abazinkulungwane ezimbalwa bafolile ezitaladeni ze-Washington DC izolontambama besithi bakhalaza ukuthi iqembu le-Hamas likhulule izibotshwa ze-Israel. Njalo umongameli Isaac Herzog we-Israel ukhulume labakumabonakude labakade betshengisela. Umongameli Joe Biden welemelika uthi ulethemba lokuthi ababotshiweyo bazakhululwa. Umanyano wamazwe womhlaba we-United Nations uthi kuyadanisa ukwenzakala eGaza. Njalo inhlanganiso ye-World Health Organization ithi isibhedlela esikhulu eGaza asisasebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwele Melika.
Hayi, into ehluphayo lapha nge-Israel le-Palestine ikuthi yizihlobo. So ma kuchayawana vele akula ngathi ama-referee angangenela inkinga ephakathi kwama-cousins. So siyakwazi ukuthi into le yaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli. Awuqalanga izolo or recently. So uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele akuzabe kube le peace engathiwa ile long time. So ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli we-America okwakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababencedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele-Israel umongameli Joe Biden wemelika lelizwe lemelika nje jikelele? Kungabe kusithoni ngomkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. I-America okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine, no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine, i-America izabe ilokhu imelabo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhitshwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana phakathi kwe-Israel Palestine le Hamas. La manya maqembu lawa akade sechaywa yiAmerica eSyria athwa sekelwa yiIran. So kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East. So imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhu esikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringa ingcwethe ecubungela izombusazo njalo elilunga lebandla le-CCC ngapha kwelemelika. Singakagqiba uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga ledale le-Senate yeMelika uSenator Jim Risch usola ukubulawa kwelunga le-CCC umfundisi Tafumane Masaya. Ibandla le-CCC selizake litshaywe ngumoya kulandela ukumiswa ngumthethwandaba kokuxotshwa kwamalunga alo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.